Okuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibonani bantu bestudio 7 lingabe linjani? Hhayi, angisakwazi ngoba sengizame ngehluleka. Loko ngizama ukuthi khuluma kodwa-ke ngithole ukuthi akula responde khona enkulumeni esizikhulumayo, angazi ukuthi kwenzakalayo. Imisolo yami lapha ukuthi mina ngikakwa kanti yena engathi ama-sanctions kaphume njani. Ama-sanctions thina esiwabonayo yilawa asovela wona ebulala abantu, eshaya abantu ngesikhathi kuvotwa, wabulala abantu nakathi esinoku esabulala abantu, ethumba abantu, ehlukumeza abantu abangazifanani lalokhu akuthiwe yena. Pho-ke lawo ma-sanctions wona uzawakhipha nini? Umbuzo nginawo ukuthi lawa ma-sanctions asenzela wona singabantwana beZimbabwe uzawakhipha nini? Okhuluma ngu-Hudson Maphosa ekaFusi Manuka Case. Ngicela ukubuza khonapho ukuthi uzawakhipha nini lawo ma-sanctions ayiwo asihlukumezayo thina, hhayi kungakabuyi lawo ae-America labo-UK ayiwo athi amhlukumeza yena, ngoba thina sikhala ngalawo asihlukumeza ngawo yena. Uzowakhipha nini?
Sanibonani bathandi nabasakazi be-Studio 7, lonto okhuluma uGiftiswa Ndlovu. Basakazi ngeke ngizwa abafowethu la behlala bekhuluma bethi hayi izinto zakithi, sivotele amaphathi akithi akusebenzi, wonke amaphathi aright laphana ekhaya, into iphathi ele-problem iZanu-PF, ama-opposition ayeke ukuhlala egcekana wona wodwa. Bese ngisithi laphana kwizinduna abaholi bomdabu, hhayi badala siyalihlonipha, kodwa into ofanele beyazi ukuthi kulolu daba lwegugurawundi ake lizame libe eceleni, lingafiki selikhuluma izinto elingazithunywa ngabantu libabusayo. Thina singabantu asifuni ukuthi kungcwatshwe abantu, thina sifuna laba bantu abababulalelayo bevele ukuthi bangobani bebotshwe. Yikho esikufunayo thina, hayi lokho kunengokuthiwa bengcwatshwe, bengcwatshwe vele babulwa wombani. Njalo zinduna kufanele libekwazi ukuthi imali leli iholayo akusiyo yeZanu, ngeyethu thina abakhokhi bentela. Kungaze kuphume iZanu kungene MDC, lizaqhubeka lihola. Kungaze kuphume iMDC kungene iZaphu, lizaqhubeka lihola. Aso yeZanu, ngeyethu abakhokhi bentela ngikahulumeni. Kanti uPresident uMnangagwa njengoba wathengela wathi iproblem asoma-sanction, i-corruption, maye sekhalelane ngama-sanction. Yazi uPresident lo yamangalisa esinye isikhathi. Ngiyabonga papayi balandi.
Ngilokhu ngicela ukuthi liyama incwadi ifundwe. Mina ngithi mina thina i-MDC Alliance injongo yethu ngeyokukhulula abantu beZimbabwe, yiyo eyasuselwa iphathi phansi abantu abasukuma ngayo. Le yabomakhuphe esifuna ama-sanction akhitshwe, ikhitshwe abantu beZanu abatsonsa kangaka, injongo abasayazi. Ngokudla imali yeZanu-PF sebephambene amakhanda, sebekhampela ama-sanction ukuthi akhitshwe ebantwini beZanu-PF kulokuthi bakhampethe abantu bengatshaya. iZanu-PF sifakele ama-sanction okusitshaya, okusibulala, okusibhanisa ngendlala, okungaholisa amatisha. Kodwa lina sekuqala ukuthi yona ama-sanction yiwo ayenza lokho. Kanti abantu be-MDCT banjani? Lalaba abantu laba ngengikhuze laba abantu laba kumbe bayigadele endleleni MDC, ababaleka babuye e-South Africa lapha abathi bona bona amaNdebele amaNdebele. Thina asa injongo ye-MDC Alliance ayilashona, ayilaNdebele, ayilaTonga, ayilaMnyazabanda, ayilani, ayilaTonga, ayilaNkomo, ayilani. Ile njongo yokukhipha iZanu-PF ngobucubu ebenzayo, ayizondi, izonda izenzo zayo. Yikho injongo yethu esilayo. Labo bantu abale njongo yamashona, abale njongo yamaNdebele, thina asingene kulokho, thina be-MDC Alliance. Mina Alexander Khanyi ngithi yazi ngiyabenyanya laba bantu be-MDCT lapha.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.